isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Akazo muhle Studio 7 linjani bobaba onkomo ntungamile labo bonko mama plexetis charemaya lonke salibingele. Thanda ukuphawula kancane ngendaba yamatichala. Ngibonga indoda le okuthiwa nguNation Mutsikirwa ezelufana ezikolo kazihlale zivaliwe sibili, ngoba kakusizi lutho ukuthi umuntu oledignity njengombalisi umbone ehlupheka ngengagadala omunye umama lapho ngumbalisi ethwele umfushwa ethele amafutha esigubhini echithekile. Into inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalokhani ngibonile amafutha echithekile. Mamalwana uthe uyakhuluma lomnikazi wemota, umnikazi wemota ubebonakane nje umuntu wenza amafane zobe ngumama omuhle nje, kodwa ugcine ekhala iy'nyembezi lona umama. Inhliziyo yami yababuhlungu okutshengisa ukuthi ngeqiniso uma uhulumente engazange akunanzelele lokho, hhayi ukuthi ukuthi ilizwe lifile leli. I-transport ngokwayo ukuthi bagade kunzima emabhenki akuphuma imali, okuphuma imali kusemlonyeni yabo baba umthuli, kodwa emabhenki kayikho imali. So into le kanti baya besithi kuthiweni njengoba bona labo kwezinye indawo imali yona leka basayifuni. Ungaze ungeke kwamanye amashophu imali le kayisasebenzi, sibili kayisebenzi, sebenza ku-hostel ubona ukuthi ama-price angkhona atho ukuthi imali le kasiyifuni. West of it khathesi sokule US lirandi lisebenzayo imali ayisebenzi le. Sikhaba bahlale phansi abantwana, ngoba abantu abadla nxa bengesikolo amatisha soze bafundise belambile, bazawela ukuthi abantwana besesikolo, but impumelo yakhona kakula lutho, which means ukuthi education yeZimbabwe velisiwile siphansi. Akusela education la, ngiyamangala abazali abantu abantwana bahambe ezikolo besizwa amatisha ekhala ngale ndlela ukuthi bantu abantwana baye kwenzani ezikolo. Lathi bazali ithi esizibulala ilizwe lethu ngezandla. Amatisha la they are trying to say ake libambe abantwabenu emakhaya izinto lungiseke lapha ukuthi laba kwazi ukufundisa abantu abele besuthi then fuqele abantwana esikolo. Xa sebelitshela ama school fees ezimali ezidurayo selithethisa ama teacher futhi, kanti ke indaba isukela kini? Hayi bazala sikhuleni ma.
Njani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke? Mina ngiyamangala basakazi labalaleli bonke. Angikaze ngizwe lapha emsakazweni ku Studio 7 umuntu ngitsho yedwa okhuluma esithi yena ulilunga le MDCT ngaphandle kuka Khalipani Phugeni, nguye yedwa engimzwayo. Kambe ubufakazi bokuthi labalandeli sibili uthatha ngapho Khalifani lo? Into yabiyamangalisa kakhulu. Hayi, kuzafika uketo sizavota. Okunye njalo sibonani, even MDC Alliance ingavuka itshintshibiso, siyayivotela injalo le bizwe elitsha. Mbonani, yiyo isisombululo esingaqeda udaba lolu. Nxa kungathi kuvume ukuthi kutshintshibiso nje, ngeke kuthiyanwe le izwe leli kuvukele linye ibizo elisalisebenzisa njengomhlangano. Ngibona ngani singaphumelela nje kuhle kungelahlupho kulale into eyenziwa ngokhaliphani le, iyamangalisa kakhulu. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, Samuel ngilapha eJohannesburg. Ngicela ukuphawula nge-MDCT kamakhuphe. MDCT kamakhuphe isezandleni ezinhle kakhulu kumakhuphe kompana noMonzora noKomichi. Bangavumi ukwethuselwa ngabantu besithi bona abantu babasoze babavotele. Thina sikhona le nto ngayitsho kudala ngathi thina sigcwele sizobavotela uKomichi noMonzora noMakhuphe. UChamisa, hayi mina kwelami side mina ngikhole ukuthi ngafa ngavotela uChamisa. Angimthandi nasegazini, vele ngimzonda kakhulu lwana umfana, nguye wamotsha izinto. Njengobana kukubiso nje nguye wakuqalisayo kona lokhu uChamisa. Enzeni ekuqaliseni kwakhe uyazisola futhi ukuthi kuqaliseleni. Okwamanje usetshiye abantu ehlathini, ngoba abantu abavotela uChamisa ngabantu abasesigangeni. Angabantu abasesigangeni ngokuthi abalaphathi uChamisa ngalaphathi. Nangu manje wenza inkani, wenza inkani yokuthi kuthiwa bona ngalaphathi. Yena wenza inkani ukuthi iphathi yakhe kusaseyi-MDC Alliance, kodwa uyatshelwa ukuthi kona isiyo yakho le phathi. Yena wenza inkani. So abantu abalandela uChamisa balandela nje angazi, balandela umuntu osehlathini. Ehlathini ulisa khona phakathi ehlathini uChamisa uyolijiya khona ngapho.
abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.